emhlabeni kunezinduku emgwaqweni kodwa hlala sibele thembeni lokwazi ukuthi ke ulunga sininike 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 ulunga
Kodwa wena ulethe ukukhanya bo ulithemba la.